Indaba ngamafithane lamhlanje mhlaka 3 ngoNhlangula 2016 lizifundelwa nguNtungameli Nkomo. Amapolisa eRiot namhla ehlulekile ukususa abantu abalala lokutshona eAfrica Unity Square eHarare njengendlela yokutshengisela besola umbuso kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF. UZulu ubikwa ethenga ukudla lento zokusebenzisa ngobunengi esesabela ukuthi zilakho ukusilela kanti njalo lentengo yazo ikhwele. Kuwoza Friday sileqembu letangapasi. Ku-Livetalk sikhangela udaba lwabantu asebethenga ukudla kanye lokunye kokusebenzisa ngobunengi bese sabela ukuthi intengo ilakho ukuqonga nxazo kusetshenziswa ama-bond notes. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-8 o'clock ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-12080 low 15775 kHz ku-shortwave. Inombolo zethu ze-WhatsApp zithi 001-202-465-0318 kulabo abafuna ukuthola inhloko zendaba zethu. Sitholakala njalo ku-Facebook ekhasini elithiwa VOA Ndebele.